esibhekile manje ukuthi yebo usekelo alusekho ngendlela eyayikhona ngesikhathi sama 1980s kodwa akuthathi isikhathi eside futhi akuthathi amandla amaningi namabutho amaningi ukuthi ulumathisa izwe lijike libe ngamalangabi angakwenza lokhu dlakama kalula nje noma nje sizwa kuthiwa iMozambique ngelinye lamazwe ahamba phambili kwezentuthuko kodwa ke into engajika ibe liphupho leyo uma ingasabanjwanga ngemfanele indaba yaseMozambique.
Yeah, mnumzana Ngwenya ubona njani udaba lo?
Mina ngibona indaba le ngendlela echannel uyazi i-democratization uzibuse obekhona eMozambique ulethe ezinye ingqondo kuma Mozambican ezokuthanda okuthula ngiyazi ukuthi ubamkhwana nje sengwe kungalumathisa nje ukuxabana kodwa nje angiboni ukuthi esingathi ngesikhiwa i-momentum i-critical mass yokuthi kube lokuxabana yeyo kungaba lamakhezi lobugebenga nje yiyenze ukudubulana ukhezi kodwa ukuthi sikhangelekise ukuthi amathanga ayekhona ngesikhathi sika Smith Rhodesia kungakwanisa kathesi ukuze sidinge kumbe amabutho azimbela i-security yethu kodwa inkinga ukuthi izana uPF njengoba vele ibisifihla izikhali eziningi eziphaleni zayo izazuza ithuba lokuthi igcwalisise izikhali igcwalisise amasocha ukwenzela ukuthi babe sibesise iqamba amanga besithi kulodlakela eMozambique bona bekhangelela ukuthi abantu abangasuthisekanga ngombuso wabo eZimbabwe bazasebenzisa zona lezo izikhali ezithengelwe ukuthiwa zivimbela umnotho wethu eMozambique iMaputo corridor esinayo kathesi kayisebenzi okwedlula eDurban kodwa udlakama ukuthi engasustaina istruggle enjalo hatch uncle.
Yeah, mnumzana Mkhwananzi ngokubona kwakho ubona ungani nxa kungaqhamuka sibili impi echisayo sibili singabona iSADC ingenela na?
Yeah, ngiyakubona lokho ukuthi uma kungenzeka udaba lweMozambique lungatholi isombululo ngokushesha kungenzeka ukuthi abakhokheli base Southern Africa bahlanganisa amakhanda mhlawumbe kugcine kuphuma isinqumo sokuthi kukhishwe ibutho noma amabutho evelele emazweni azingxenye zale nhlanganiso ukuthi ayogcina ukuthula sicabanga ukuthi lokho kungenzeka ngoba sesike sakubona kwenzakala eSomalia kubaya kwenza nase West Africa.
Ye, mnumzana Ngwenya mphenduke kuwe siyabona ukubana unkosikazi Mjuru yena ongumsekeli kamongameli uthi yena nxa kungaqhamuka impi amasocha eZimbabwe azahanjiswa khonale singabona umnotho welizwe usiba njani njengoba uvele kathesi kugudeke kangaka.
Ye, njengoba bengitsho nje kwi-introduction yami ukuthi inkinga yokuthi kathesi vele izimali khona ezelizweni ezenzele ziyashoda zilutshwane nxa sezikhishwa-ke ku-fiscal esiphaleni se-treasury sezisokuthengwa izikhali eziqondane yengxabano yeMozambique kuzahle kubhidlise kuphambanisise umnotho wethu kodwa angiboni ukuthi ukuthi ukuxabana kwakhona sokungadinga nje ukuthi kube le-investment enkulu nje kungaba nje lokuyi esingathi khona i-limited military presence e-border kodwa ngibona ngathi udlakela lwakhona wona amabutho eMozambique bayakwanisa ukuthi babe bengathi bayalungisisa kukhulunywe nje umkhwane ukuthi i-democratization ile nkinga ubuqili obefrelimo ukudelela abanye yumbuso oyenza ukuthi kube lokuxabana i-military solution kayisiyo akulungisiswe umumo wombuso.
Ye, mnumzana Mkhwananzi sithi wena ungacebisa njani amabandla aphikisayo afana labo MDC ukuthi kuyini abangakwenza ngesikhathi lesi njengoba siyabona kwenzakala esikhathini esedluleyo kwakule ZANU PF yodwa kakhulu kuphalamende kodwa kathesi ungani kulo mehluko ungathini wena ngalo?
Eqinisweni ukuthi ezingxabanweni ezinjengalezi indlela yokuthula indlela yombuso kaZulu yona la ichowa democracy yiko ke isiqhayiso esikhona ngicabanga ukuthi asimelanga siqondaniswe kakhulu namabandla njenge-MDC kodwa kumele siqondiswe emabandleni okuyiwona phetheyo anjengabo ZANU PF nabo Frelimo namanye.
Hayi, isikhathiso esingasavumi. Mnumzana Ngwenya ungasigqibela uhlelo lwethu.
Ngicabanga ngisithi khona hatshi kubi ukuxabana kodwa kukhangelisiswe isizathu esivusa ingxabano umumo wakhona we democracy umbuso uqili wama nationalist we Frelimo owe ANC owe ZANU PF ophambanisayo umumo wenhlala kahle eSouthern Africa kakhulu ngisitswe lokho uqabana lokho singathi ngesikhiwa ngama symptoms kuphela.